Lanxa ingcwethi kwezokulima sithi ukusewula kwezulu lokho akutsho ukuthi uzulu usengaqala ukulima, iningi lezakhamizi kulesi sabelo lithi ngabe uhulumende uyaphanga ziphi inhlanelo yohlelo lukagatshompo ukuze zingathiwa yisikhathi. Umnumzana Thembani Msewaspanda oyisakhamuzi seNtebe eKwanda South uthi ukuna kwezulu lokhu kuyabathokozisa.
Sikhangele lapha emfuleni bekungasela manzi. Siyabonga uNkulunkulu usinikile amanzi. Ngibona imxampunzi izahluma, inkomo ziphile.
Iningi kulesi sabelo selile minyaka lingavuni lutho emasimini, osekuthiya iningi lingelanhlanyelo. Unkosikazi Maphalala Ngulube oyisakhamuzi esitezi eKwana North uthi babhekane le ndlala embi, njalo imali abayitholayo ayeneli ukuthi bathenge inhlanyelo.
Khathesi izulu selinile, so sesibhizi kakhulu, sigebha amagodi, sizama ukudinga inhlanyelo swake imkuba, kodwa inhlanyelo asikatholi, asilamali, njalo silambile. Silambile kakhulu, kuzasebenze kanzima silambile ngoba amadola axwele. Sicela uncedo.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Sibusisiwe Mpala, esinye isakhamuzi esitezi, wathi bathwele amagabha avuzayo njengabomama basemaphandleni.
Izulu selinile, silungiselela ukulima, kodwa heyi asilanhlanyelo, silima nzima ngamagodi bakithi. Ngali asizwela nje liphungu lethi kerekita nje izosirurumela nxa sesilima. Siyacela bakithi lisincede langendlala, indlala inkulu bakithi, elisiphe nje singomama into okuthiwa yimali, and asiyiboni. Siyayidinga nzima, size silala emagangeni sisemkuteni sidinga imali, kodwa siyayiswela.
Izakhamizi hlezi zikhala ngokuthi inhlanyelo eyabiwa nguhulumende phansi kohlelo lukagatshompo yaphuza ukufika ezandleni zabo, okudala ukuthi bengatholi isivuno. Lokho kufakazwa ngumlimi walindawo unkosikazi Zanele Lencube.
Inhlanyelo iyaphuza ukufika, ithole kuyikuthi lalwa izulu selize ladlula, isikhathi sesihambile. Sinje singabomama abazidlala emakhaya, singabomama abazidubekelayo, sila imali yokuthi singayithenga inhlanyelo, ngoba kathesi inhlanyelo kayibambeki. Besicela ukuncediswa kakhulu ngenhlanyelo, kulithatha lesikhathi ukuthi lathi siwubambe umdaka. Njengegwanda lapha izulu lakhona litholakala kancane, ungavele udlulwe ngumdaka wakhona. Kuthi ukuthi lanxa inhlanyelo sibuye liyabe ngasasincedi ngalutho ngomva kwesikhathi.
Inhlanyelo lesi sindo samakilogramu alitshumi, i-10 kg, ibiza amadola emelika angamathumi amathathu lane, $31 ezitolo, okuyimali iningi lezakhamizi elithi kayitholakali. Imizamo yokuxoxisana lengcwethi yezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu yehlule ngoba ubengaphenduli imibuzo ayithunyezelwe enkundleni yokuxhumana umakhalekhukhwini eWhatsApp. Izulu line kakhulu kwezinye indawo kulesi sabelo lapho likhukhule imigwaqo, okudala ukuthi kube nzima ukuthi izimoto zihambe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.